So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegogurawundi.
Limqoka lele libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabu Konkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla leZaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kwe-race ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwi zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alichumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lele Melika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye ohulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusilo qiniso.
Limqoka lele libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq wathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bena babe ngalokuzanga kuhle kwakungabonwa kuhle ye ukuthi akulama babefuna ioil ye Iraq le Libya babefuna futhi ioil ye Libya lana amamenemene lana ayefuna ioil ye Libya. So ungakangela khona phakathi sinqabe ufuna ukugenqula noma ngophu kuhulumende khona okuyi resolution khona okuyabe bayakuyilokuzeni kwakona bayakusebenzisa begenqula belenjongo zabo ezicatshileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenela palelungelo loluntu lani sokuphambaniseki le hey, wathi no site wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga abafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagangela ukwenza kwabo ngesikhathi sedlule sombhuqazo babethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje inxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo umhlaba ubanjwe yibo kuphela yiko abakukhangeleyo kuphela.
Vakona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku United Nations.
Hayi cha, akunjalo udaba lokugrawundi lolu asodaba olufihlwayo udaba luzaziwa lusegcekeni yikho uhulumende weZimbabwe kathi sisita kukhuliswa nengalo yikho kathi sekulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincetisana lezi inhlanganiso ezibancetisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo ko asonto ifihlwayo le kathi kodwa ungathi ungakhangela namhlanje kathi bonabo abakhuluma ngakhona oko namhlanje babe ngapi ngesikhathi sombhuqazwe babethuleleni abengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe bona ababakhona ngale abayibasebekhaya abathi iZimbabwe naye esabela khonoko bona abaphela amakhiwa ama-America labo Britain yomele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawo sezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sebephunyukwe ngumhlabathi baqasha ukuzisola ukuthi hayi ngalwana sikhangele lokho hayi kwasekwedlule lokhwana kodwa lokhu sokuqondana labantu beZimbabwe kwe-United Nations lokho into eyadlula emele amaZimbabweans befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale ichapter leya babadlule baye phambili ngoba into leyi imele ilungiswe ukuthi izizukulwane zezizukulwane zezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili akulanto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle kodwa kulungiswa amaZimbabweans aso issue ye-United Nations le yini issue yamaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans bakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana Believe Gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya ngodaba lunye
into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezano engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesebesithathwa United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna United Nations bayazibopha bona ngwabo ngoba amacala abawenze eMathebeleland makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu beMathebeleland ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba li-genocide yinto abazama ukuyibalekela ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona eMathebeleland kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba indaba ikhona apho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembhobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane leAIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland bayakutransfer ubuye kobulawayo
sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelane lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho uthini wena ngalokho
kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi nqabe ngasayina bayazibopha bona ngwabo asikho esinye isizathu Gandhi esedlula khona apho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeground yonale ukuthi iUnited Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali as igenocide baba yinto abayibalekelayo yonale so ezinye izizathu lezi uJaramba abalazo kazibeke obale egcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakulalutho izizathu izozona izo zokuthi bayesaba into abayenza ngegugu round ukuthi labo bazazibopha
Umnumzana Mkondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhilitane. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngwesigaba se-Midlands lo isigaba seMaswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe uqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho, hathi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sesikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ikhona ngiphakathi kurefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi take up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani, njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and take over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko, bona ingani abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, uyabonganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you are sort of charter the way forward. Thina sasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from Rhodesian France eka Ian Smith bakwenza kwenzakala. Ikakhulu siphathelane lokuthi abadala akade besikhokhela talking about the politics of politics. Thina kathe sesikhuluma ngepolitics of the economy, talking about technology, ikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza kuma-civic organization groups afana nale-Zimbrights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza le-1893 Intolerance Restoration Movement. Ngo-2008 sokulungiselelwa iphulawuthi ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zipra combatants engangisevena labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sasangena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Lewis Banda is ex-Zutra lobathakathi ex-Zutra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngokuvotelwa ukuba ne-National People's Council member from Midlands province. Waze wafika isikhathi last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene kwi-national executive ngosecretary wama-elections. Bengithi ngithink which was advising the late president ubaba uDumiso Dabengwa and izaphu yeclutch. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupyileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity njengaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU PF labo MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ngithathe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. Sokufuna i-new leadership. This is why lapho sesingenile sayiphosa intonga ezivikaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership. I'm sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinazelela ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingene embusweni.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Magugu, omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esejombe.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kule migila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba leHerald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla leZANU PF lilomncintiswano. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uNoah Magula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, wahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMagula uleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamathumi amane lambili 42. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Malen kwi-Studio 7 ngenjani basakazi ka-Studio 7 bonke ngilukumelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi, siyabonga langathaba ukungena kohlelo igama ngomombongeni nokusebenza ngise-Hagron but ngiphume kulapho sikukodayo. Hayi, lam bengidimbulise ngabalaleli ye-Studio 7 lani basakazi ka-Studio 7 asizizi indaba zekhazi nzima zinzima kabi asikhathazekile lathi nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya. Kunzima sazi ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyilele esikole lapha la ngingadinga nje bese ngidinga nje umalume wami ekhaya ngumeja mhlamu entweni ayezala nabantu bakomajola ngiklabhos khona so ngamdinga lapho khona ngabe mayabelalele engamthinta kwenombolo ezithi +26 7155 2839. Ngiyabonga basakazi nami ngathaba ukungena kuhlelo libe losuku oluhle. UNkulunkulu aligcinale ngizele kahle. Ngiyabonga.
Ya, sabonani 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 kutesebeni. Siyabonga indaba zenu ezisipha zona ezihle ezinamandla. Ngizokhoke lapha eSouth Africa phawulenyana kancane simo selizwe lakithi bonke laba aba abahlamukayo bese kuzana ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba izana qalile ukubisela ama youth nokuthi umnyango akho asabise ukuthi ama ovet aqalise ukubulala abantu so laba bantu bayazi ukuthi izana iyabulala bathi ngcono ngaleso sikhathi bebona lokuzana kodwa asiyo ukuthi bahamba ngenhliziyo zabo zonke kodwa babalekela ulaka engibakhona ngezikhathi zokukhampena abantu bebulawa angiboni ukuthi bakusaba baphendula ngenxaba ukuthi sibesiphile ikhaya izana cha izana sozaba likhaya noma nini sozaba likhaya izana sozaba likhaya izana siyabonga
linjani linjani studio 7 vele tantu lapho khaya hani yelinye lisikho ezimakho ngela kulamuthi lolo wami bese ngisingahlatshwa benjani sazikhombisaona sizondelwa sisizwa kuphela izinkulumo kanti wahlala but kithi vela kulamuthi
linjani likabo studio 7 ngucube ngiseplumtree cela ke limfakele izindaba lami ngizwe lama live show ngiyakukhuta these days angila radio so likafaka khona lapha efonini lakho kukuzwa ke labe ngidlalele inews ezifana labanye kulezi nsuku ngiyashota sibi
sibonge kwestudio 7 siyanithanda nonke basakazi bethu ni esilethela inews ezimnandi kangaka yazi inews ezingasiphazamisiyo yazi inews ezimnandi sithola sisezimbabwe sisesouth africa ya sizithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi ya sanibona nonke bomthokazi bonke philani bo kuzalunga ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga ye so lapha siyacela lapha siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa drilla imigodi engu-3 yakheyiswa yonke imigodi le ya ngo-2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebechebe inzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hhayi kuyinkinga bakithi zinkinga sicela isponsa sicela isponsa abasponsa abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapipe sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishota kancane sifuna amasola namapipe namapampu namajojo ya sibonge hlobo ya siyacela sicela ngomusa ya ukuze sizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncinga abantwana ukuthi bashaya imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizocela ye angithinte ku 0794432759 bakithi iyo leyo namba ngibonge hloko zami ngibonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe Mbonge Phumlani Vundla phansi kwababa uMasendi komuke bakithi
ya salibonani ku studio 7 linjani basakaza abahle lonke nje nalibingelela ngomusa la ngothando nyabo ngisenze umkhulu eliyenzayo mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu labo ukuthiwa sebebaleka ayemabandleni laphikisayo iZANU-PF bebuyela futhi kuZANU-PF kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe kuZANU-PF kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthisa imuli zabo lezisu zabo okutho ukuthi iZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho uqobo lwakho lezihlobo zakho bezokunzima esihlangana labo sithwele kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka neZANU-PF kube lomnye umuntu ngalesi sikhathi othusa kuyela kuZANU-PF kutho ukuthi kulokunya kubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisi ukusebenzela ilizwe njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla ulokho licindezela abantu lisiya phambili ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube lizwe hhayi ngiyabonga msakazi kodwa asiphatheki kuhle ngoduke esilalo esihlangana nale zimbawo kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona sibe yizo ezisuthayo kambe kunini shiwa sidubeka elizweni lethu na ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka bese egcwalisa, so I think lokho ucreate i shortage, and therefore I think also ama gas station amaningi singathi ama garage amaningi ebengaselayo ebengaselawo amafutha, so i shortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transport from kuma main terminals isiwe emagarajini. Sizwile ukuthi kule shortage futhi ama transporters abayona abalayitsha amafutha la abewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo i-demand njengoba sesingena isama lapha e-America, i-demand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapho abathanda khona ukuthi baye kuma-holiday, and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafutha. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe se-catch up esela mafutha enough sisiya kancane isolve.
Lona udaba lezi kliwi lezi ezobulembu ama-hackers, ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na?
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu, and I think sokuludaba i-government la uhulumende we-America la seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izikliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid, ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-States isindala njalo futhi ayikalokhuzwa ama-improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le e-infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le-electrical grid le-water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha e-hijackulwe yilezi kliwi. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi izikliwi lezi zingene kuma-network azo. Udaba lwama-nuclear I think ludaba olu-very sensitive, ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyane lulu ukuthi izikliwi zingayingena, ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu, ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efanalo egugurawundi. Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo Usibangelizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.